Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Mpalakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga lekhisimusi, iningi likhala ngokuswela imali
ezitolo. Impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu nxa sikhangela lezi ezokudla ama groceries. Kodwa ke uhlupho esilinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igcikwane le-coronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ukuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo, izilimo zizawonakala ngokudoda.
Ngokukhala umumbo wokuqala khona vele usungula, omunye balise ukuthi bengahlakula nxa kuvi elizayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga lekhisimusi, iningi likhala ngokuswela imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe liphakathi kobhubhane lwe-COVID-19 olubangele ukuthi ingatsha zomnotho elizwe eziningi zingasebenzi ngemfanelo, lezi sebenzi zingatholi iholo lebhonasi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nxa sinanzelela ezitolo impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu nxa sikhangela lezi ezokudla ama-groceries, siyabona ukuthi izitolo zonke ziwe zistokile sibili kakhulu. Kodwa ke uhlupho esilinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla. Siyananzela ukuthi sokulala indaba yokuthi abantu bayathenga lo bangayiphi currency enale yangakithi izim dollar kumbe irand kumbe iUS dollar. Khonoko sokutshengisa uhluphe sesibalala ukuthi abantu abaningi iUS dollar balayo, abaningi balayo enale imali yethu yangekhaya, futhi layo kuyimali yeswipe. So ungananzelela intengo yezitolo eziningi. Nxa usuthenga ngemali yalapha ngekhaya bayakhweza kangaka intengo, ukuthi kuyindlela yokuthi bafuqele abantu ukuthi basebenzise imali yemzini iUS dollar. Kodwa iqiniswe ukuthi abaningi abanje bavele besebenza behole nali bond, uzananzela ukuthi sokugcina kubadulela ke sebesehluleka ukuthi bazithengele ezo mpahla ngoba iUS dollar bengelayo. Njalo futhi nxa ungela cash usebenzisa iswipe, kulezinye futhi izitolo sizinanzela ukuthi nxa usebenzisa iswipe intengo yempahla iba phezulu.
Izisebenzi ezithole iholo lebhonasi ziningi yini?
Siyananzela ukuthi i-bonus azitholanga ngendlela yakhona. Uzananzela i-bonus sikhangela ukuthi kube imali yokuthi kube yi-13th check njengoba besitsho. Kusitsho ukuthi kufanele ukuthi umuntu onikwe i-bonus anikwe imali elingana leholo lakhe lenyanga. Kodwa ngenxa yomumo esiwunanzelelayo lonyaka, bakhona abanye abantu abanye abaqhatshi abahle banganiki abantu i-bonus. Kube labanye abanganiki i-bonus egcwele ingxebe ethi siyakunika i-40%, abanye bathi 50%, abanye bathi 60%. Ngokunjalo kwenza impilo yezisebenzi ibe nzima. Futhi ungananzelela abaqhatshi abenza njalo bayakhala ukuthi hhayi into zibangakuhlele, yananzela kube le COVID-19 le ngoba la ma-lockdown i-production zethu zehla zaya phansi. So ke abantu abaningi kuzisebenzi bayakhonona. Okokuqala vele abantu bahola imali engatsho lutho, ngoba ungananzela thi singasikhuma i-forward datum line imali okufanele ihole ngumuntu ophansi siyayinanzela ukuthi kube 18,000 siya ku-20,000 ngenyanga. Vele abantu abaningi abayiholi la i-10,000 abaningi abafiki kiyo. Kodwa phezu kwalokho futhi bakuye bancitsha ibhonasi, kutshengisa ukuthi izisebenzi lonyaka zisizizadonsa nzima lezi muli zabo. Okwenza impilo yabo ingabi inhle kusitsho ukuthi le khisimusi le abasoze bayikholise ngoba bengatholanga imali ekhaya labantu abancedile.
Ngokubona kwakho ikhefu lele lekhisimusi lizaba linjani elalonyaka?
Nxa sinanzelela ikhefu lekhisimusi lonyaka likhanya lizaba likhefu elingalihle. Okokuqala singananzelela njengoba sesitshile ukuthi okokuqala siphakathi komkhuhlane ohlasele umhlaba wonke lo we-COVID-19, into yokuqala esiyinanzelelayo. Kutshengisa ukuthi imikhosi eminingi ejali kwenziwa ngabantu izabe ingekho lonyaka ngoba abantu befaka umgwaqo ukuthi abantu bangathelelani lo mkhuhlane. So kusitsho ukuthi omnye lomnye sokufanele ahlale le muli yakhe endlini, kodwa nxa sekunanzelela kuzaba lokunzima khona phana ngoba njengoba sesithile ukuthi abantu imali abalayo, kusitsho ukuthi imuli eziningi ikhefu le izaba ikhefu ofanele bayikhohlwe masinya ngoba kuyikhefu abazabe bengajayelanga ukudla lokwajayela ukuthwala ngekhisimusi. Sinanzela futhi thina njengabantu abansundu sile ndlela yokuphilisana eyokuthi sihlale okuthiwa ngama-extended families, okuthi sila abantu abasemakhaya okufanele sibone ukuthi siyabancedisa ngokudla kwekhisimusi, njalo sibone lokuthi siyabavakashela. Kuzaba nzima ukuthi sibavakashele ngoba nxa sibona la bantu bamabhasi labona abizimoto ezithwala abantu zibasa khona emakhaya, sezitshaja futhi ngayenalo imali yemzini, bafuna i-US dollar kumbe bafuna irandi, enalo imali engekhoyo ebantwini. So sisho abantu abaningi leli khefu lizabe lili khefu nje ngebizo, kodwa eqinisweni lingafanele leminyaka yonke ngoba abantu bazayo lokulamba okukhulu ngoba imali bangelayo. Kodwa impahla njengoba sithilo zikhona sibili kodwa zithengeki.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labantu laba ngabadabuka eHarare abafika phose ikhulu 97, kulandele koBulawayo okulaba ngamachumi amabili 20, leManicaland elechumi lasithoba minwembili 18. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise uZulu ngomgqibelo ukuthi uhulumende uhlela indlela yokwaba ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus nxa ingafika elizweni. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zevandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi udaba lwakhe alukhweza emthethwandaba ukumisa umhlangano we-Congress yebandla lakhe luzahlulelwa emthethwandaba kuyona le iviki. Ibandla le-MDCT lona lalo ledlulisele phambili umhlangano walo owe-Congress ukuthi wenziwe ngesonto ezayo. Abanye kade besithi ukudluliselwa phambili komhlangano lo kungaba kubangelwa ukudonselana kwenkokheli kumbe ukuswela inani lamalunga athiwa ngesekelo sombuso webandla kumele libe khona ukuze kwenziwe lomhlangano. Kodwa umkhokheli waleli bandla unkosazana Thokozani Khube utshele intathele zindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Izinto eziningi kodwa iviki elilandelayo leli silethemba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume kuhle okunye okumangalisayo.
Abanye bebethinga laba besithi bekulokulwa kade kukhona phakathi kwenkokheli, ningathini ngalokho?
Akulanto enjalo. Akulanto enjalo, njengoba sibona nje sihlangene lapha sijabula silungiselela ukuthi umdlalo wethu ube muhle okunye okumangalisayo.
Lo ngunkosazana Thokozani Khube, umkhokheli webandla le-MDCT. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo, izilimo zizawonakala ngokutoda. Sixoxele sakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya.
Emasimini khona siphuma ngoba ngakhala umumbo wokuqala khona vele usungula. Omunye balise ukuthi bengahlakula nxa kuvi elizayo.
Emasimini kona kumi njani?
Izulu liyana sibini mfowethu, liyani izulu lapha lapha lapha.
Ngokubona kwakho indlala ingaphela yini ngomnyaka ozayo?
Nxa izulu lingana liqhubeke lisina kahle, lina kakhulu makhala ama-millimeters akhona 50 millimeters, njengaleli kade ligcina leli ligcine ebuthangi leli zindlu zodeka zizahamba la kukuya kungatuta kwezinye indawo nxa lingana liqhubeka lisina ngalolu hlobo kodwa ndingana itshintshi ukumuna emahlabathini hayi abanye bangavuna sibili kodwa singezithi bangavuna ngoba kathesi kusakhona kuqala ukuthi abantu bephume belime ngabe kusitsho ukuthi ngomumbu kumbe usephezu kwamadolo kumbe inyawuthi ngabe ye siyatsho ukuthi nayi bengavuna abantu
benelisile na ukulima abantu ikakhulu nxa sikhangele intengo yenhlanyelo
bayenelisile kodwa into eyayenzakalayo izifuyo mngani wami zafa zimfowethu kuzwayo abantu bangena bafunda ukutshaya ugatyombo lo fumbudza lana bangena kuyo ngoba wayevumeli ukuthi 13 ngusobhuku bangena sibini hayi ugatyombo bamtshayile inhlanyelo hayi inhlanyelo kabalayo abantu azange bethole inhlanyelo bayakhala ngenhlanyelo ayikho izulu nje liphomba ukuzidlaliseka emoyeni silibona lisina kodwa kwezinye iindawo bazamile ukuthi inyawuthi befake onyawuthi lawa phansi
okokugcina ubona njani ikhisimusi le ezayo abantu bazayidlala njani
ikhisimusi hawu ikhisimusi eyi kunzima ngalolu bhubhane olukhona i-COVID ayivumi sibili abantu hayi vele umumo wakhona awuvumi vele awuvumi mfowethu ya kubi phandle la kubi ngoba ukudla sengikhuluma ngokudla vele akukho abantu bayasukula akhisimuzi lapha lalapha kwabanye angazi kumba bathunyezile izimali engabaphethe emazweni but umuntu kwazana nje kona la ngoba thina abaningi vele besiphilela ngokuthengisa ombhidalani lani so sasizachekas from umatshi khonaphana hhayi iningi nabantu hhayi akula lutho bakithi ikhisimuzi zayizwela kubomakhelwane abathunyezelwa lazo izimali angazi omalayitha kumbe nxa bezao kumelele ukuthi njengokuqala uDisemba bephuma beletha kodwa angaboni imali ayitsholethi igruza beyathumela nje amamali ngabomkulu labomkulu labantu yikho ngikubonayo ngekhisimusi hhayi kukho konke ngizobingelela bonke abantu bakithi ngithi hhayi ke liphephe thina ngapha imfula kuphela yogcwalayo kakhulu laba abachapha ngebhiji le kabubi hhayi kuthangi amanzi akhona bechapha phezulu lingananga ngalolu hlobo kuzahamba into eziningi abantu bephephe izingozi izulu liyaduma kakhulu kunokho abaqonqoselayo abomkhadi ukuthi kuyikho hhayi babetha khona bengathi lilo moya balikani sivili izulu liphephe bakithi ingalibali abadala bami khona ngabalalela kakhulu umsakazo kumalaba umaziwa ngibhode ikhezi wonke naleyana ngize ngingene egohole kongwenya ngingene lakithi kwabedaluka iwod 19 wonke ngongwenya oshuma khona lepichia le kuthiwa kusegwaluba bawuthanda umsakazo lo malume ami khonapha eduze idaluka usasithovile kuze pechia usa Eric uchuks hhayi ubambele umsakazo siyabonga kanti inhlelo zethu zinhle abantu bawuthanda umsakazo ngiyakubonga lokho
umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eLupane le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi ele Germany ngelinye lamazwe asezavimba izizalwane zakwele South Africa lezeBritane ukuthi ziye elizweni lelo ngoba amazwe omabili la asevumbulule omunye umkhakha wecoronavirus obukhali njalo othelelwana lula kulalo obuvele ukhona iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulabantu abambalwa abalimeleyo eBinga kulandela ukuwela emgelweni kwebhasi yeCag Travelers Bus lingozi yenzakale izolo ntambama emgwaqweni weCross Dede Binga ngemva kokuba ibhasi le yehluleke uqansa intaba duze lomfula ugwayi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sangibonani kuStudio 7.
Mina ngayilwela inkululeko
aphansi kweZipra Forces.
Into yakuqala engayibonayo eyaba yimistake eZimbabwe ukuthi sesithola uzivuse. Akuzange kube lokusebenzisana phakathi kwezano lezapho. Unkomo ngumqali wendaba wayefanele ebabo esikhokhele, hayi ngokubusa, hayi ngokuba yileader upresident, no ngombono wakhe owaye ubonile ekuqaleni ukuthi iZimbabwe icindezelwe. Ngemva kwalokho akuzange kube khona ukusebenzisana kwaba yikulwa lokhu nalokhu okusukusibangela namhlanje esiloke singala direction yokuthi kathi iZimbabwe ukuze into esasiyilwela kuyini. Yebo ababili abathathu bayakubona kodwa sasingalweli abantu ababili abathathu. Angazi ukuthi khona lapho singakulungisa njani khona lokhu ngoba kuyinkinga vele enkulu empilweni yamaZimbabwe.
Salibonani basakazi beStudio 7, sanibonani nonke eStudio 7, sanibona. Mina ngiyanimamela ngilapha eJohannesburg. Yebo basakazi beStudio 7, bengicela ukuphawula lapha ku mina ngisaphota isikakhulu ngisaphota iMDCT ekaMakhupe noMonzora noKomichi. Yizwe ezami lezo engisaphotayo nilapha eJohannesburg. Bese ngibheka laphana kuZanu. Hayi Zanu ngokubeka kwayo umthetho iyenza kahle kakhulu ukuthi ibeke umthetho. Kuba kuyikuthi Zanu ayibeki umthetho okhona oqinileyo. Kuba iMDC Alliance kaChamisa kuba yasilethela iGugground second wave. Kuba uChamisa wasehlisela iGuground kuba abantu bonke bona laba nje abasupporta uChamisa besimatebeleland. Kuba vele basupporta ngokumesaba vele uChamisa kuba wabuya esezosijaya singabantu bakamakhuphe khona nga. So siyabonga izano ngokubeka umthetho oqinileyo ekhaya eZimbabwe le. Ngiyabonga.
Ayisi yezwa uCovid-19 eZimbabwe bakithi shuwa, hey abantu bakithi bake balandela imlayo shuwa, siyesaba ukuphelwa isitobo labangane baphelile shuwa, besicela uJehova shuwa ngelele. Hawu siyayizwa sibili mkhosi balila abantu benkosi, Jehova laye kangelele bantu kudlulele iCovid-19 bani. Aya siyacela shuwa ukuthi uNkulunkulu makangenele kudlulele iCovid-19 le. Hayi siyacela abantu benkosi ukuthi abantu balandele isiqondiso sikahulumeni ezishoyo ukuthi sivikele iCovid-19 leyi. Njoba nasi lokhu isabalala kobulawayo kithi ekhaya eZimbabwe, besicela uhulumende bantu.
Ya hayi, at least imake ngasenzela $10 embili, $15 US dollar kungcono ukuthi imali akhona ingcono kakhulu. Ale ayikhona manje ayiyadura. Shem. Abasezwele. Linjani bantu beStudio 7, masala beStudio 7. Ya lami ngivumelana laye lubaba luyoqeda ukukhuluma manje lokhu ukuthekwa kwabantu iCovid-19. Ya vele i-$60 US dollar imali eningi kakhulu. Bona ngaba balinganisile kuthiwana ntothi kuthiwana kuthiwa i-130 pula 120. Imali le i-130 pula imali yokuthi umuntu akwanise ukuyenza, but lapha kithi eZimbabwe i-60 US dollar imali eningi kakhulu, imali eningi kakhulu. So i-government kayizama ukwehlisa imali ukuze abantu bekwazi ukuthekwa bonke eboda, kodwa nxa beqhubeka bedura kaniso vele abantu bazothaya iceleni, vele abanye bazodiniza tiketi zamanga.
Siyabonga balaleli benkosi, siyezwa iRamakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo abasalayo, ukuthi siyesaba lathi kuhamba ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini. Besinezifiso siluyabona izihlobo nabangane labantwana, kodwa siyesaba siyathi siyafika khona lumlanga gwedi lockdown ususiya ngaphi. Hayi sisaseluvalo asikathembi ngendlela indleko zangkhona ezifuneka ngayo. Hayi amboni mina umuntu othi angakhona lezi mali ezifunekayo lapha. Hayi Siyacela sithi ngaba sizwela kodwa lokho bantu benkosi. Hayi basizwela izimali lezizikhulunywa izingaka ngeke sizigone. Mina ngikhuluma ngokhuphe sithi lami seHebron lapha hayi Ramuthu hayi. Kama unkosi kona sibili ukhuphe hayi siyakhala bantu benkosi. Hayi basizwela bantu benkosi sifuna ukubona izihlobo labangane labantwana shiwa sesile thina manje sesile eminyaka mina nje hambe sengilomnyaka lezinyanga ngikhona la. Ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April kuhamba hayi kwavaleka. Sengathi August ngithi kumbe kuzathi nakho lapho. December nakho manje birthday wesi futhi. Hayi besicela ukukhulumende bangenele bantu shiwa hayi ngibhadale izimali engangeke sizibone sizibhadale lezi hayi ezemabhoda lapha kunzima. Siyesaba silwe sihlehliso sohamba. Hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona. Siyabonga balaleli benkosi siyezwa iRamakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo yabonga abasalayo ukuthi siyesaba lathi kuhambe ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini besinesifiso sibuyabona izihlobo labangane labantwana kodwa siyesaba siyathi siyafika khona lumnanga kwethi lockdown ususiyangaphi hayi sisaseluvalo asikathembi ngelidlela indleko zangkhona ezifuneka ngayo hayi amboni mina umuntu othi angakhona lezi mali ezifuneka lapha hayi siyacela sithi ukuthi ngaba sizwela kodwa lokho bantu benkosi. Hayi basizwela izimali lezi ezikhulunywa izingaka ngeke sizigone. Mina ngikhuluma ngokhuphe sithi lami seHebron lapha hayi Ramuthu hayi. Kama unkosi kona sibili ukhuphe hayi siyakhala bantu benkosi. Hayi basizwela bantu benkosi sifuna ukubona izihlobo labangane labantwana shiwa sesile thina manje sesile eminyaka mina nje hambe sengilomnyaka lezinyanga ngikhona la. Ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April kuhamba hayi kwavaleka. Sengathi August ngithi kumbe kuzathi nakho lapho. December nakho manje birthday wesi futhi. Hayi besicela ukukhulumende bangenele bantu shiwa hayi ngibhadale izimali engangeke sizibone sizibhadale lezi hayi ezemabhoda lapha kunzima. Siyesaba silwe sihlehliso sohamba. Hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi inkulungwane zesizalwane zeMozambique ziphakathi kwendlala embi kakhulu kulandela udlakela oluqhamuke esigabeni seCabo Delgado. Ihofisi yomanyano United Nations ebona ngezelungelo loluntu ithi ikhathazwa ikwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende weThailand lapho osekubotshwe abantu abedlula amachumi amathathu lanhlanu besethezwa umlando wokweyisa imuli yenkosi yalelo lizwe. KwezeMelika, idale leCongress lize lavumelana izolo ebusuku ngokwaba imali ezaphathisa uZulu ngenxa yobhubhanelwe COVID-19 egoqela ezaphiwa umuntu ngamunye imali ngamadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Amabandla omabili ama-Democrats lama-Republicans avumelene ukuthi imali emele isetshenziswe ukuvuselela umnotho wesizwe ibe ngamabhiliyoni afika phose i-trillion elilodwa $900 million. Kunjalo nje lokhu kuhlatshwa izisebenzi zempilakahle labanye abakuqala ijekiseni yokuvimba ukuthelelwana igcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Phithizela Ngcobo.
Ngombono wami ijekiseni le e-coronavirus ingeza lobuhle obuningi ngoba kukhanya iyasiza abantu mase beyihlatshiwe. Yebo asibo bonke abayithabelayo, abanye abayithokozeleli, abanye njalo bathi inqabe khangela nje ngenkolo zabo asotwenhle, kodwa mina ngombono wami ijekiseni eza sisiza sonke.
Usuke wachayisana yini lo muntu ohlatshiwe ijekiseni leyi kumbe ukuzwa ukuthi bathini? Kukhona yini okwenzakalayo umuntu angahlatshwa?
Okwamanje kakho esenhlanganelayo ohlatshwe le Jackson kodwa sizwa kutha abanengi abasebenza ezibhedlela kumbe abahlala lapho kugcinwa khona sebekhulile yibo ke abaqalayo ukuyithola le Jackson. Sike sathola impiko ukuthi bakhona abanye ethi nxa sebehlatjiwe ingahambi kuhle lawo ngesilunga abathi khona i-allergy. Sizwe kuthiwa kwake kwayenzakala lokhu eBilithani ngapha bakhona ababili abangazange yahambelana labo kuhle. Lalapho emele kukhona omunye budele Alaska sizwa kuthiwa kube lokufanayo kodwa hhayi abaningi njalo kukhanya kubahambela kuhle. Kuvele khona kunjalo empilweni asithi sonke imizimba yethu ayivumi into yonke ngokufanayo. Ikho nje abanye bengadla okunye abanye besidla okunye kuvele kunjalo empilweni.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMaryland. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Sokusela amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi, inenge likhala ngokuswela imali. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane leCoronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo, izilimo zizawonakala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.